Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatyumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Unxele vele ukuthi udaba lokugubhura undili ubanjwe zinduna.
Udaba lokuthi izinduna izo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugura hundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka, ilungiswa ngabantu bangaphandle.
Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan zabulala abantu abedlula amatyumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatyumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatyumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatyumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatyumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokulungisisa udaba lwegugura hundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Umnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lumsebenzi ngoba yizo ezisebenza loZulu. Lanxa bekhona abavumelana laye, abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla leMthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu, lisithi udaba lwegugura hundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxele umkhokeli waleli bandla, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Kunxele vele ukuthi udaba lokugura undilu banje zinduna. Okokuqala, sithi kathi induna zazenini ngodaba lokugura undi osokumele ukuthi kuthwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igugura undi iyenzakala ngo-83 kusiya ku-87. For all these years from 1987 kuzofika namhlanje induna bezingaphi njalo bezithuleleni bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali uEmerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo njalo kanti ngakwelinicele induna zonke zakomthwakazi zingama victims eGugurahundi singama survivors eGugurahundi ziluphatha njani lolu daba ngoba thina ngaso sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala eGugurahundi bona babe phila komunye umhlaba yikho ke sokumele ukuthi baluphathe kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthwe ziyaphatha udaba lweGugurahundi uEmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyiperpetrator ungumbulali ngoba okokuqala izinduna bekumele ziqale zintshele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngeGugurahundi bengama-victims and survivors who is the perpetrator kungakho ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le Independent International Commission ezophenya icho ukuthi izigangi izikliwe zabulala abantu yilaba bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayebotshwa ngoba icala lenziwa.
Kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu.
UEmerson Mnangagwa kasicacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni. Uzama ukusitshela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu uEmerson Mnangagwa ababulala ngeGugurahundi ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo. Sikhuluma ngabantu abafayo, more than 40,000 people abakuma shallow graves, abasezintabeni, abasezimbalwini, abasezigodini eBalagwe, emine khona ngale. UEmerson Mnangagwa nxa enika induna imandate yokuthathi yizo ezazi abantu bazo thina njenge-MRP sithi kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000 labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of Gugurahundi. So yena ukuthatha ngapho ukuthathe yena induna yizo ezazi abantu bazo. Abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba. Kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa. Ibandla leMDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla leMDC lisithi lizasebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehlelo ludaba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile. Umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding ngesiNgisi ukhetho lungakafiki. Abanye abasekeli beMDC Alliance bavumelane lalumbono kodwa abanye bathele libandla kumele liqhubeke lisebenzisa lelibiso. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutsho ngebizo ukuthi ngikhuluma angikhuluma ngizikhulumela ngingasikho ukuthi umbe ngisikhulumi se-MDC kumbe yini, kodwa into engingayitsho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bona kuqakatheke ukuthi ngaliyatshintshwa ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotele MDC jwayele elitsha elebe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MDCT indlela esebenzisana layo lalaba abayibabusayo abezanu-PF balakho ukuthi kulokunye okucatshile abangakwenza ukuthi zokusiya ngesikhathi sokuthi kuyevota bagcine benyamalalisa igama ibizo leli elithi MDC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusiya isikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithi labeseliyo selifuna ukuthi i-MDC Alliance ivotelwe kiyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanu-PF ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunesisebesikile oluka-2023. So abakhokheli bebandla le-MDC Alliance kuyisikhathi esihle esisesekhona kuselesikhathi ukuthi bakhangelise udaba lwebizo ukuthi lunxaku ngokuthi kungaba le nto yangaphambaniseka sekusiya emaphethelweni, sokusifuze ukuthi kuye emncintisanweni lo okhethweni oluzayo ka-2023 kube into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MDC Alliance ukuthi bavote besenza bevote kanjani, ngoba vele ungathi bakhangela ibizo le-MDC Alliance i-MDCT ekhokhelwa ngumonzura bavele balokuningi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ngokuthi ibizo liqakathekile kakhulu njengomuntu oseke wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebuthene bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi i-mob psychology esebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshente hhayi iZANU-PF siyivotele siyavotela i-MDC Alliance. Nxa indawo ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniso enkulu ekuvoteni kwabantu. Njalo laba abantu ababe-MDC Alliance benza ngebizo lamanje ngendlela yokuthi yona vele iZANU-PF idlelana le-MDCT le yabomonzura, okuyukuthi baze bale ndlela abangayenzi njengoba kade sibonile ukuthi bakwanise ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MDC Alliance baphuma sebangabantu abangandipha ngaphansi kwe-MDC AT. So ibizo lona ngwalo liqakatheke kakhulu kubantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu or ukusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla kawani bame nje one ndawo.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusaswe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhudaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDCT lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Esiyethemba ngakho ukuthi uParliamente uzancedisa ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani. Ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliamente ukuthi amubhayile out. So ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliamente uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zizasebenza kanjani. Ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumente uzasebenzisa ebuye uParliamente for bathi condonation ukuthi sasenze imali sicela usizo, sicela uzwelo. Angiboni ukuthi amabandla lawo aqinile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani. Bafuze ukutshengisa amandla abo uParliamente njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando. Ngokubona kwami imali le ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumbuyela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani ngoba iParliamente bona njengani ayisela mandla ukuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani.
Imali eningi kakhulu le ukuthi ingaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle.
Ingaletha umahluko sibili, incedise ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko. Kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni, sihle sikhulume ngayo njengemali eyamadayimondi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emukelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle.
Kodwa ibandla lelo phela leuParliamente nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iParliamente ukhangelise. Ibandla le-MDC Alliance namanye amabandla akhona uParliamente sinethembele ukuthi njengoba besimelela abantu kuma-constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uParliamente. Kodwa siyabona ukuthi amandla lawo nxa sewungena uParliamente ngesinye isikhathi kababuzi imibuzo okumele bayibuze ukuthi izimali zihamba kanjani. So izano icina isenza sandana.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day lithi ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPamuchinguri Kashiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Sokwa kubaNdlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi izikolo zona ezivulwa umvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakansi njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngozibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ku-Studio 7 ku-Studio 7 salibonani, salibonani lonke ngibingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo, abasakazi balomsakazo. Sithi hukani liyaphila na? Hayi thina siyaphila. Ukhulumayo ngoLeya kuzuzaphi konke esitolo. Hey, ilanga lichona lendaba liphume nendaba. Ha siyamuzwa laphana noma bathi ngoGeorge Kiramba kumbe uGeorge Maramba kankwazi igama lankhona liyanyalela nalalukuphuma emlonyeni wami kodwa kuduzane nakhona pho azitha uGeorge Maramba something like that. Laphana kukuthi uthuka ipresident yeZambia mhlawumbe ye-opposition party ewinyileyo esiyi-ruling party now. uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ndibuke linake kunabanye abantu othi ma ungabeucoxa naye usithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto ileenkinga ezingakhi ifa kanje kanje lwana umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena le nto oyicabangayo ungayenzi so ugeorge chiramba low kumbe ugeorge maramba low abantu abamnake bemnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy imqondo yabantu okokuthi ma esithi yena ama-opposition party noma engawina kodwa kangake ibuse kutshoni lokhuyana kutsho ukuthi yindlela yokudistroya imqondo yabantu ukuthi abantu begive up bengavoti bezitela ukuthi hayi noma singavota vela ngike siwina ngike sibuse ilizwe leli yazi lowa muntu udinga i-attention but ngicabanga ukuthi i-attention uzayithola kuzani kuphela abantu abafanelanga bemnake
Viva Marapi Viva Viva Mkondisi Viva Siyakubonga Mfokamoyo Wena ungashayitiye uphephethi sinkwa Wena ungachayinja ufihle umphini Ngithi amavuko basakazi ba Studio 7 Ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeli be Marapi Ngithi ngezindawo 2023 sefikile Asizameni lathi sisemazweni asizameni sibili ukuthi silungiselele ukuyibhalisa ukuthi kuyevotwa Sifakeni iye Marapi Maybe imathelela ingakhona ukuthi kube lokutshintsho nya Singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane lapho MDC siyekhuphizana Sikhuphizana hayi khuphizana nje hapa kuthiwa MDC ikhona osekwenzayo okwenzayo okungayizwa izana abe sithi hayi siyayikhupha siyabambana siyakhuphisana ngoba still i-MDC Alliance iyafanana iyafanana abalandeli be-MDC Alliance bathi yeyi abantu be-MRP balo badlululo yeyi ababuye lapha kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi sikho singahlangana lapho yeyi abantu be-MRP yeyi baletha ibhali kuyini abangakuboniwe iziphofu nxa kuthi bona bayadla kwe-MDC kabadle bathule basekele thina Hawu mandebele liloyo ngubani kanti sazosokola le
Sesichile ngomnotho weZimbabwe asazi ukuthi bakithi kuzalunga kutheni siyahlupheka kwamanye amazwe abasiboni mina ngumadawo odabuka elupane
Siyabonga mthokazi omuhle liyaphila kumagumbamane omhlaba hayi siyabonga ukugcinwa inkosi walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba manje shina bokhulu phela bebathwale behambe behlabe bevikele njalo kodwa mask up madoda yithi into le ikhona really kuyafiwa COVID-19 izandla sigezwe sanitizer ngesepa geza khulu hlale ekhaya ungathandi ukuchapachampa siyabonga ngithi ngindlule ngilibungisa likhona yini ekhaya emagumbini amane omhlaba ngilaphana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini laphana egezi seqe sizofika lapha edaluka thandazani malumisa sitovile ekophulula usobho wami undlovu ukhona sibhedele ukansili wethu bonke nje abahlali beka-COVID-19 ngiyalithanda liyaphila kodwa ngezwa abantu bayababaza inhlelo zethu zinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakala ezindaweni nezindaweni ngiyabonga umovini ngwenya edaluka
salibonani ku-studio 7 okhulumayo ubothulumayo engicelayo nje ukuthi ne le into yegugurawunde thina singabantu bakamthwakazi asiyivumi ukuthi kuzakhulunywa lezi nduna ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazikuphi ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka so zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zasezano lezi ezikhitshwe izano ukuthi ziyosibusa o kanjani ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizobabulali futhi kuma ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona zikhuluma nathi ma zingasizobabulali angeke zikwazi ukukhuluma nathi lezo nduna
bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokudeda ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-ISIS zidubule amabhomba kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha aleli lizwe alichumi lanhlanu. Abe ICC laba batubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamtshina edolobheni leKabul lapho ukuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika leze-Afghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumente. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi ekhalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ISIS ezenze isigalesi zijeziswe. Siqoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili. IMelika yayingasoze ikulungisa ikuqede du. Kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke iminyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s, 80s, 90s kuze kufike namhlanje. Ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone i-ISIL ibhomba, ngoba i-ISIL ilwa le-Taliban, i-Taliban kayifuni njalo i-ISIL. Kanti-ke i-ISIL ithethe i-advantage yokuthi abemelika namba sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babe baningi. Sokuzabafosa ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa le-ISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba.
Okwenzeke e-Afghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu. Besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe yi-easy target. Ngokuba vele ama-terrorists nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni ngoba kusela umuntu osetsha, kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle. Ngakho-ke bekulula ukuthi babulala abantu-ke. Uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngale ndlela edala isixhobexhobe lesiyana okuminyana lokhuyana e-airport. Lokhu bekungasoze kwenzeka. Kanti-ke lapho abamvikelayo bazathi vele abekungela nto engenziwa, sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan. Kodwa-ke umbeka esibangeni esibi sokusolwa kakhulu. Uzasolwa, solwa, solwa, solwe kuze kube nini nanini, ikakhulu kuzo nalezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyana esisibone e-airport.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele-Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamilinkomo.